Indlala ibophile lonyaka ngendlela eyisimangaliso kakhulu. Kuhlangene khona ukuthi akuzange kwavunwa ngendlela efaneleyo kuyokuwona lo umnyaka esiphuma kuwo lawo nalo esingene kuwo. Kanti ke vele kuthole izinto ezomkhonomi zingamanga kahle. Kwase kuhlanganisela lokuthi namhlanje njengoba sesihlangene futhi ngaphansi kwegciwane le-coronavirus, kusho khona ukuthi abantu baphakathi kosizi abangazange bahlangana lalo empilweni kusuka mhlawumbe ngo-2008. Phakathi kobunzima obukhulu isizwe siphakathi kobunzima, indlala ibophile. Ngakho-ke kwenziwa i-World Health Organization ukuthi icele emhlabeni ukuthi kungasizakala abantu. Kuyinto eqondileyo ngokuba uhulumende weZimbabwe ngeke asabondla abantu kala mandla, kala mali, kala lutho, kala cebo, ngaphandle kokuthi akhangeze izandla aphiwe, akula kuphila okungatholakala ngabantu. Ngakho-ke benza kahle ukuthi bacele imali lokudla kudle abantu.
Nxa ukhangela umumo wendlala emaphandleni lasemadolobheni, nxa uqathanisa, ungathi kukhona lapho kungconywana yini kumbe kuyazifananela nje?
Awukho umehluko phakathi kwabantu abasedolobheni labasemakhaya. Indlala lonyaka ibophe edolobheni, ibophe amakhaya. Kungahlukana ngezigaba ngezigaba ukuthi kambe impuphu iswelakala okungakanani, lapha ukudla lokhuyana kuswelakala okungakanani. Kodwa into engifisa ukuthi ngikhulume ngayo ngiqinise kakhulu kukhona lokho kuswelakala kokudla edolobheni nasemakhaya, yikuthi bantu ukudla sompuphu, ukudla kasompuphu, impuphu iyodwa kayisiyo ukudla, kudingakala izinto eziphelekezela impuphu. Nxa sikhuluma ngokudla sesimangala abantu zwe uhulumende sithi abantu bayitshayela inala abendaweni enje, esitsho umumbu. Umumbu wodwa kayisikho kudla, kudingakala i-cooking oil, kudingakala ishukela, kudingakala konke okuza kwakha umzimba. Nxa umuntu engenelisa ukuthi athenge inyama kakuda kudla, nxa umuntu engenelisa ukuthi athenge inhlanzi kakula kudla. Nxa sikhuluma ngokudla kasikhulumi ngempuphu kuphela. Ngakho ke edolobheni lasemakhaya usizi lukhulu okumangalisayo.